Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 uHlangula 2018 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
demonstration efuna ukulonjwa yi-MTC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe yisingayenzela, and I think the timing yangkhona ngani i-wrong, because so far i-national mood is not ready for something like that.
Ingcwethi wezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyano we-MDC Alliance kusasa akusoze kulethe inguquko abayifunayo emthethweni oqondisa ukhetho.
Labo so busy abaseBritain bayazivela ukuthi eZimbabwe kula mathuba amaningi, kodwa ngibazokhangela ngibona ukuthi umumo wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube lendlela yokuba le business. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Iqula labo somabhizimusi elivela eBrithani lihlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhla emini emahofisini akhe eHarare. Namhlanje sisungula indaba eziphathelane lokuhlaziya indlela ukhetho oluhlelwe ngayo lonyaka lokudingeka kwaziwe labo ababhalisele ukuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyano we-MDC Alliance kusasa kulakho kungalethi inguquko kuzifiso zabo zokuthi ukhetho lenziwe ngemva kokulungisiswa kwemigoqo emithethweni yokhetho abathi ilakho ukubavimba ukuvota bekhululekile. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abomanyano we-MDC Alliance bakhangelele ukungena ezitaladeni zedolobheni leHarare kusasa bekhonona ngeminye imigoqo ebalisela ukungaphiwa ugwalo lwamabizo abanelungelo lokuvota i-voters roll, ukungenela kwamebutho kwezokhetho lokungaphiwa isikhathi emsakazweni kahulumende. Kodwa ingcitshi zithi isikhathi sesidliwe ngumangoyi kwi-MDC Alliance ngoba yavele yaphuza ukuba ngumsindo ilanga lokuvota elamhlaka 30 Ntulikazi lingakaphawulwa. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Sipho Ndube.
Akula ngqondo lokho kwenziwa yi-MDC, sisayisa ukukhuluma sesikuphinda njalo. Akuncedi ukuthi betshengisile khona sokusele less than 60 days ukuthi ukhetho lube khona.
Lokhu kusekelwe ngusikhwica mfundo wekolishi le-University of Zimbabwe na othe imithetho esikhona yiyo ezasetshenziswa kukhetho, kungakho i-MDC kumele izilungiselele ukuthi izasebenza njani ngali mthetho, hhashi ukuhlaba umkhosi isikhathi sesiphelile kanje.
I-demonstration efuna ukulontshwa yi-MDC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe yisingayenzela, and I think i-timing yangkhona ngani i-wrong, because so far initial mood is not ready for something like that.
Kodwa ekhuluma lenhlalo lezindaba emini umnumzana Amos Chibaya obona ngokuqoqa komsebenzi ku-MDCT ekhokelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi kunengi okungazisekiyo osokusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa nekomishini ebona ngezokhetho i-ZEC ngaphambilini kokhetho, ethi uZulu akafuni ukuphinda ukutshontshela ukhetho njengalokho abavame ukukwenza abezanu eminyakeni edlule. Njalo uMnangagwa usesazi ukuthi angekela ukuzigeza ukhetho lolu uzakhishwa ngabantu njengomgabe.
Tomorrow we are holding a free and fair election peace march in Harare.
Sasa sizatshengisela ukuthula sisuka e-Africa Unity Square sisiya emahofisini e-ZEC lapho sisiyabanika incwadi yethu yokusola indlela abaphethe ngayo amalungiselelo lawo.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe kuyadingakala ukuthi imithetho yekhetho lokuqondiswa kwalo ngabe i-ZEC kulungisiswe njalo kuqakathekile ukuthi kwenziwe kungakayiwa kukhetho.
Ama-demands ayenziwe izimeli ze-alliance amayelana nelama-reforms, kuyadingakala ukuthi kube lama-reforms ezinye izinto abazikhulumileyo ezinjengeze audit ethi voters roll into esiqhakathekileyo kakhulu ukuthi ziyenziwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandwe Inkosi Ncube uthe kuqhakathekile ukuthi uhulumende weZANU-PF ake aphikizwe njengoba isejayele ukuthi akutshoyo akubhikiza njalo kumele uhulumende abekwazi ukuthi abantu abajabuliswa indlela amalungiselelo ekhethwa aqhushwa ngayo izekhi.
Imatch emeli yenzwe kusasa iMDC Alliance izawo lomphumela omkhulu kakhulu. Sesikangelela ukuthi iZANU ijwayele ukuthi yona ayiphikiswa ekukhulumileyo yikho lokhu ukuphuma kwethu ngobunyenyi bethu kulomphumela phakathi kwangkhona. Kuyabenza ukuthi bethuke ukuthi sesimile ukukhuluma. Sathi nxa sikhuluma sizakhuluma njalo siphinde senze kona oku esikufunayo ukukwenza. Nxa ingasalalelanga yikho lokhu kodwa babe bekwazi ukuthi sikuhambile njalo basibonile and bayakwazi ukuthi win exactly okufunekwa ngabantu.
Ilunga leZANU-PF osakhulayo uMnumzana Thembani Sibanda uthe ibandla leMDC Alliance lelungelo ukutshengisela ngokuthula njengezalwane zeZimbabwe osembusweni omutsha okwaMnangagwa ukuze bazise uhulumende izikhalazo zabo. Yikho bengavinjwanga
engibona ku right ukuthi nxa bengamatsha bemathe bethula kusenze kube le problem ntenazela ukuthi maybe bemathe kube le peace sebengakwenza nxa befuna ukuzimatshela anti le sekuyinew era sekuyi-free Zimbabwe as long kungasoze kube lama clashes phakathi kwama-youth lawo but nxa befuna ukumatha bengazimatshela bekhulume konke abakufunayo yabo.
Abomanyana we-MDC Alliance sebelesikhathi bekhonona ngamalungiselelo ekhetho lwalonyaka izekhi kanye lohulumende weZANU-PF. Ngamaviki edluleyo uMnumzana Thinta Ibiti lomgcinisihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Komich batshele intatheli zindaba ukuthi iZimbabwe ayisoze ibe lokhetho imithetho yokhetho lamalungiselelo ekhetho engenziwanga ngendlela njalo okusemthethweni. Ngimelesitho 7 ngiseHarare nguGibson Pepe.
Ukusenjalo kumnyaka edluleyo ibandla le-MDCT lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai lalizama ukubiza abantu ukuthi bayitshengisela kodwa kuhambe abalutshana kakhulu. Ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kusasa kuza kuba lithuba lokuthi uMnumzana Chamisa atshengisele ukuthi uyenelisa na ukukhokhela abantu bemlalele.
I think for iminyaka eminingi MTC ayizama ukwenza ama-demonstrations esehluleka. So angela sure ukuthi ungayenza ukuthi kusasa ibe labantu abaningi kungaba yini ngoba abajayele nje ukuthi kungabi labantu abaningi. I don't remember i-demonstration MTC eyagcwala abantu. So mbona ngani bangayekela ukunanzelela nje banabantu abalihlekana nje bese kukhanya nje iZANU lisho ukusebenzisa ukuthi ivele MTC ayila support. Yini abantu abayikhulumayo into abayikhulumayo vele ayisebenzi ngoba I think i-demonstration laba la i-cause kalayo i-genuine there is need for ama reforms isikakhulu sisiya ku-election lapha but mbona ngani i-demonstration yakho niyenziwe ngesiphangephange engicabangela ukuthi bangagcina nje besiba labantu ababili abathathu kumbe ihlekana labantu nje kungasoze kube le-impact.
Sizwe labasakhulayo bebandla leZANU-PF labo besithi bazangena izitaladeni. Ubona njani lokho nxa kungayenzakala? Akusoze kube lo dlakela na?
Definitely dlakela luzaba khona ngoba abantu abasakhulayo bangahlangana ezitridini bengabantu atshiyeneyo bazahozana begcine besilwa but kutshengisela I think i-desperation esayidini yeZANU-PF futhi iZANU yesaba ukuthi mhlawumbe abantu laba bazabaningi bebesezitridini bedemonstrate ugcine mhlawumbe abakwamanye amazwe ama-observers ebona ngani into ye-election ne-reform leyo ilusupho. So iZANU ayizama ukuthi nje ifaka abaye abantu bethi khona wayelisi kulabantu abademonstrateayo abaningi bathi khona kokwenzakalayo akuko-right. So i-tactics zeZANU lezi I think bavele bazijwayele zincabangisa kakhulu ngama-80s usacabanga ukuthi kwakulama-youth eZANU aye-operata labo ku-ground ukuthi labo kwakuhamba khona amasosha ama-youth eZANU ehambe demonstrate abantu. That's the same tactic iZANU esiyisebenzisa. Ngibona ngani mina okuhlupha endalo yeZANU kathesi ukuthi i-controller kakhulu i-military and uzabona ukuthi ama-strategies akhona ngama-strategies e-military ama-strategies abo 78 ngesikhathi se-ground. You know it's so scary sometimes ungacabanga ungananzelela indlela iZANU ekwenza ngayo ukuthi nanzo ukuthi iZANU kakhulu ayina support.
Umnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook bukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Iqula labo somabhizimusi elivela eBhilithane lihlangene lomongameli Emerson Mnangagwa lamuhla emini emahofisini akhe eHarare. Ngesikhathi uhulumende esithi uqinisa imizamo yokuhuga amakampani akwamanye amazwe ukuthi azosungula amabhizimusi eZimbabwe. Iqula leli ligoqela abakumabhizimusi okwenjiwa kwamatshe aligugu, amandla egetsi, ezokulima kanye leziphathelane lemali. Ngaphambilini kwalumbuthano iqula lenhlanganiso yomanyano weCommonwealth Membership Assessment Mission lihlangene lomphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lezokuthengiselana umnumzana Sifosiso Moyo licubungula udaba lokuthi eZimbabwe lingabe selilungele na ukubuyela kulumanyano. Lokho kulandela ukuphatheka kwamnumzana Moyo emhlanganweni weCommonwealth eBhilithane ngenyanga ezedluleyo kanye leminye imizamo kahulumende yokukhankasela ukuba lilunga lalumanyano. iStudio 7 ayilenelisanga ukuxoxisana leziphathamandla zikahulumende ukuzwa ukuthi kuvunyelweni kule mihlangano. Kodwa ngakwelinye icele usenator weMelika umnumzana Chris Coons ubikwa isithi eZimbabwe alikasungula inhlelo ezimqoka ezingabangela ukuthi kuthiwe ukhetho lukhululekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye sibili akukawathekele ukuzingela nxa kudingwa ukuthi ube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBritain. Labo osobhizinisi abaseBritain bayazivela ukuthi eZimbabwe kula mathuba amaningi, kodwa nje bazokhangela nje ubona ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube lendlela yokuba le business. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Sibonile njalo lequla leCommonwealth Membership Assessment Mission lalo libuyile ukuzoqhuba umsebenzi wonalwane laseliwuqalisile ukuthi iZimbabwe ibuyele kulumanyana. Ubona lokhu lakho kuphumelela na?
Into enceda kakhulu ngodaba leCommonwealth ukuthi kule mithetho embalwa eqondane lokuthi ube lilunga leCommonwealth. Kuzanceda ukuthi uhulumende okubuyayo kumbomutsha abe laye lesifiso kusho ukuthi abe eqondane le nto yakhona. Okunye kulezinto eziningi esazilahlekela ama-sports, ama-scholarship. Ukuba lilunga le-Commonwealth kuqakathekile kimi. Ngibona ngathi yinto enhle ukuthi beze lapha bazokhuluma labo Mnangagwa.
Kodwa ngakwelinye icele siyambona usenator weMelika uSenator Coons esithi uhulumende kakaguquli imithetho yokhetho njalo kazihluphi ngokulungisa umnotho welizwe, uphonga ukukhuluma nje kodwa kakukho okubonakalayo akwenzayo. Ungathini ngenyathela le-United States sesiliqathanisa lele-England?
Ngathi nje ukuza ukuthi beza beze bezozingela amathuba ebhizinisi akusho ukuthi bazakuba le. Ngibona ngathi mina baqonde khona ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaphuma kanjani. Ama-Americans bona bangathi baqakathekise khonokho kombuso lakho kuzafaka i-pressure kuhulumende wethu ukuthi alungisise imithetho eqondane lokhetho. Ukuguqula imithetho yakhona kuqakathekile ngoba ukhetho kufanele luphume kuhle ukuze osobhizinisi labo babe belethe izimali zabo. Yinto enhle kanye ukuthi baqondane lokufaka i-pressure uMnangagwa.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe esixoxelayo eseHarare. TikTok lamuhla sihlaziya ukuthi iZimbabwe isilungele ukhetho na nxa sikhangele usokumele kwenziwe andubana ukhetho luqhutshwe mhla ka 30 kuNtulikazi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Izakhamizi zesiqintini sebulilima zikhala ngokuthi zihamba amakhilomitha edlula amachumi amathathu zisiya ekilinika yendiweni ukuyadinga usizo lokwelatshwa. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bebulilima ezansi emandebeleni bakhala ngodubo lokuhamba imango emide besiyadinga uncedo lokwelatshwa ezibhedlela okuludubo lwabanenyi abahlala emaphandleni. Unkosikazi Sikhangele Ndlovu isakhamuzi salumango uthi bahamba umango omude ngempela ukuthi bafinyelele ekliniki yakondiweni. Isikhathi esinenyi bancedwa ngabalolwazi lokwelapha abahlala duzane labo.
Esibhedlela siyahamba umango omude, usizo siyaluthola, kodwa inkinga yokuthi sihamba umango omude kakhulu. Njalo abasincedisayo ngalaba behealth esihlezi labo esigabeni sihamba 15 kilometers.
Unkosikazi Doris Changule uvumelane lonkosikazi Ndlovu ethi bahamba umango omude.
Esibhedlela ungakhulumi mntanami. Esibhedlela sihamba umango omude ukuthi angikwazi ama-kilometers nje. Siyendiweni konale. Kodwa basamukela kahle, basiphatha kahle esibhedlela. Inkinga nje umango omude.
Umnumzana Edward Magutshwa weKandana Village uthi uhamba umango omude loba nje kunganeno kulabanye abahamba odlula owakhe.
7 kilometers kwekhansili kosikhathini ngapha kuyi-10 kilometers. Udubo lwami ikuthi ivillage yekandana wona ngokwayo ile mizi eyi-150 kodwa ilo mgodi oyi-1 futhi umgodi lowo okukha amanzi ahlazekileyo ngowesikolo. Izakhamuzi kazila mgodi, idamu kazila. So uhlelo lolusikhangelela ukuthi engeke ungasiphathisa ngokungamadamu lokho okuncane lo.
Unkosikazi Luisa Ncube weGwambe uthi bahamba emahlathini, ngakho ke bakhangelele ukuzakhela iklinika njengezakhamizi.
Hayi, isibhedlela ke lapho luhlupho sibili. Ngoba isibhedlela sikatshana, especially ebusuku ngabhulelwa ngumntwana sikuhamba emahlathini. Besikhangelela ukuthi ngakuyahamba kude kuyena le ikliniki ekhona. Nxa ingaphumelela, hayi, sibona ungathi ukusise singaphila kahle.
Zonke izakhamizi zebulilima zikhala ngodubo olufanayo lokuhamba umango omude besiya esibhedlela. Unkosikazi Sinanzeni Ndlovu uthi abantu bayaphatheka bagule baze basile behleli emakhaya.
Lapha kuyafana amanzi lezempila kahle. Isibhedlela sethu sisebenzisayo kukondiweni kuwa 21, 30 kilometers la kuya khona ngenyawo. Abantu bayaphatheka, umuntu agula zasile ehlezi ekhaya selokho kuhamba.
Izakhamizi zebulilima ziphila nzima ngemva kokuhamba umango omude isikhathi esinengi esibhedlela, bathola kungela mithi bacine bezithengela. Eminyakeni emithathu edluleyo umphathintambo wezempila kahle wathembisa ukwakhela abantu abahlala emaphandleni amakilinika phakathi kwamakhilomitha amahlanu, kodwa izakhamizi lokhe zilindile. Ngaphandle kokuhamba umango omude njalo, abongi labodokotela bayasilela emakilinika amanenye emakhaya. Abaphatheke kakhulu badluliselwa ezibhedlela ezikobulawayo ngenxa yesimo esiphansi kwezempila kahle emaphandleni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Se
Sekusele inyanga ezingaphansi kwezimbili ukuthi isizalwane seZimbabwe sibe lokhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lePhalamende, amasenetha kanye lamakhansela langalinye. Ndawo inye njalo sikhathi sinye. UBenedict Nhlapho uhlaziya indlela lolu khetho oluhlelwe ngayo lokudingeka ukuthi kwaziwe yilabo ababhalisele ukuvota.
Ngokutsho kwesekelo sombuso esitsha, ukhetho kumele luqhutshwe iminyaka emihlanu yedala lePhalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke le minyaka yedala lePhalamende likhona iphela mhla ka-21 Ncwabakazi 2018, kukhangelelwe ukuthi ukhetho lube khona kungakadluli lelanga. Abaza konelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka ngababhalisele ukuvota, kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe, voting station, esewardin, iward yakhe, njalo endaweni yakhe ngokuvota i-constituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve njalo ebhalise khona uzavotela eluveve primary ephansi kweward 15 yekhansili yedolobho lakobulawayo phansi kwe-constituency yeluveve. Kula mabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osekucacayo ukuthi ibandla leZANU PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuZANU PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo uzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esesazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umeli wedala lePhalamende amfunayo ngubani, usenetha amkhethayo nguphi, kanye lokuthi uthande bani kumakhansila. Loba nje emaningi amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokhelo we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngole minyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lo mkhokhelo webandla leZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa ngole minyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba ngutikile obhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote, luzaqhutshwa kabutsha ukhetho lukamongameli kuzokutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi uthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo. Kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Ubususithi ke right, njengoba mina mfuna into engaka. Kusho ukuthi ke usibanyabanyana ngomunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele. Ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento lengiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edalele parlamente. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedalele parlamente abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi eziseleyo ezingamachuma isithupha 60 zigcinelwe amalungu edalele parlamente awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatho zindaba eZimbabwe umxolisi Sinxube uthi kuqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umeli wedala lePhalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lalonyaka.
OMP esesibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende, hayi abantu abathunywe ngabantu ngoba kukalutshwana ukuthi uthole OMP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi ezo thatha izikhalazo zabo kumbe ezobabikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikupha sekwenzile kumbe yikuphi asesicabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu iZimbabwe yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli kane, kanti kobe lokho enqoba ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe loba nje ngo-2008 kwaba lobufakazi bokuthi owayengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Ukhetho lwabameli bedala lePhalamende lona seluqhutshwe kahlanu, kanti sikhathi sonke iZANU PF yiyo ebenqoba. ngenxa yokuthi minyaka yonke iZANU PF ibisethe somlando ukuqilibezela kulolu khetho. Isiphathamandla semandla sezaphu uMnumzana Future Msebele uthi abazaqapha ukhetho kuzafanele basebenze katalala.
Ama observers kungaba kuhle ukuthi afike 3 months before ama elections ukuthi babone ukulungiselelo kwama elections ukuthi kuba njani, abe khona almost all polling stations if possible, abe khona lapho ama ballot box ahlanganiswa khona lapho kwenza khona verification up to announce kwama results.
Njengoba ke kuyiwa kulolu khetho omaqhuzu balo iZANU PF le MDCT zombili zidabuke phakathi, abasiki bebunda bathi akukacaci lapho okuzawela khona induku loxaxa ku Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa. NginguBenedict Nhlapho.
Sezingujiki lobhanqa phezu kwengalane yemiklomelo ezimbamgodi zelitshe le-platinum ngemva kokuba iqembu lomdlalo wenguqu elengezi Platinum Stars linqotshwe okwakuqala selokhu kuqale imidlalo yalonyaka e-Castley Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lengezi Platinum nele-FC Platinum alemiklomelo engamashumi amathathu lathoba munembili ngalinye ngemva kwemidlalo elitshumi lanhlanu. Omabili lawa maqembu asenqobe kumidlalo elithumi lambili, aba ngujikelo bhanqa kumidlalo emibili yanqotshwa kumdlalo owodwa. Kodwa iqembu lengezi lihlezi phezulu ngoba lona lihlohleka nenye kulele FC Platinum. Okunye okufanayo yikuba lawa maqembu kumdlalo owodwa anqotshwe kuwo atshawela iqembu leBulawayo Chiefs lona elijayele ngezi nye-1 kanya ngesonto, ikanti ngenyanga kaMabasa linqobele FC Platinum nge-2 kanya. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu lengezi uTondira Indiraya ukhale ngendlela uNompembe wadlindazi yabambe ngawo lo mdlalo.
So many things which happened which obviously I'm not happy about as a coach.
Kuningi okwenzakale emdlalweni okungangithokozisanga. Yebo siyavuma ukuba uNompembe laye ngumuntu olakho ukwenza amaphutha, kodwa nxa engenza amaphutha amathathu alakho ukuguqula isimo somdlalo kusuka kube lobunzima ikakhulu emdlalweni onjengalowo lapho ebesikhangelele ukwala silokhu sikhokhela ngemiklomelo emithathu.
Undira ukhale ngokuthi iqembu lakhe lincitshwe umbekwa, kodwa iqembu le-Chiefs lawuphiwa. Kwathi phezu kwalokho iqembu lengezi liqede umdlalo selisilela ngabadlali ababili abatshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili elomdlalo. Kusenjalo iqembu le-Highlanders liyaleli lokhu lisendaweni yesithathu engalaneni ngemva kokutshaya eleHarare City ngomgqibelo lakhuphula inani lalo lemiklomelo lakumajumi amabili lathoba munemunye. Iqembu le-Triangle yilo eselihlezi endaweni yesine ngemva kokutshaya ele-Dynamos nge-3 kanya njalo lemiklomelo ngamajumi amabili lesithupha. Ngaphansi kwengalane iqembu elijeke amanye amaqembu eleMutare City selilingana ngemiklomelo leqembu elihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane eleBulawayo City omabili elemiklomelo elithumi lanye ngemva kokuba eleMutare litshaye eleCapes United nge-2-1. Kwathi eleBulawayo City lehluleke ukuvikela amagoli amathathu umdlalo waphela selingutshikilobhanqa 3-3 leqembu leyada. Amanye amaqembu asendaweni yezine ezisemsileni wengalane ngabalisa eleShapane Mine elemiklomelo elithumi lambili njalo elibhaqabulwe nge-4 kanya ngele-FC Platinum kanye leleChapungu elemiklomelo elithumi lantathu njalo elinqotshwe ngeleZBC Kariba nge-3-2. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lona eliselizweni le-South Africa ukuyaphatheka komncintiswano weCOSAFA lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba ileBotswana nge-4-1 ngemva kokutshaya kwembekwa emdlalweni we-quarter final odlalwe ngesonto. Ngolwesithathu iqembu leZimbabwe lizadibana leqembu leLesotho lona elinqobe leSwaziland nge-1 kanya, kuthi komunye umdlalo we-semifinal iqembu leZambia lizadlala leMadagascar. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC. Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.